esikwenzayo uNkulunkulu baba sikholele zonke izono zethu ngoba na
Get this.